So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thandono Kawande. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 4 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba we High Court usususe udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli webandla lezanu PF kuluhlu lwendaba ezimele zingene enkundleni.
Edilogwe besala besithi bona abathandi nyami oJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla lezanu PF baphomba ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi.
Ingubona abakhokheli belusukela kupresident usiya kubasekeli bakhe usiya kunational chairman usiya kusecretary for administration wabumpofu bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lodlame.
Kodwa bona abezanu PF bathi abasola inkokheli yabo abazilutho.
Uyafuna sithangela omama yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport balutshwana omama abathatha amabhasi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwentengo yazo okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weHigh Court usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuba ngumkhokheli webandla lezanu PF kuluhlu lwendaba ebezimele zingene enkundleni. Lolu daba belukhangelelwe ukuqala ukuthoniswa izolo. Umholi wabehluli uJustice Mary Zimba Dube wesule lolu daba esithi kuzamele isicelo sikamnumzana Goodson Nguni othi ufuna ukuvikela Mnangagwa siqale sihluzwe. Udaba lukaNguni lusemthethwandaba weSupreme Court lapho oluhluzwa khona ukuthi uNguni ulalo na ilungelo lokupha ubufakazi obuphikisa obuka Msengezi kumbe lulahlwe njengalokhu okufunwa nguye uMsengezi. Kusenjalo umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla lezanu PF baphonga ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi. Uthi lokhu bakwenza ngesikhathi sikaMgabe sebephindile njalo kusikhathi sikaMnangagwa. UMafasibanda uphe njengesibonelo abomnumzana Joseph Chuma lo Believe Gawule athi la kundaba ezifana lokuthiswa kwendlu kamnumzana Saibed Musengezi webandla lezanu PF kabasoli lesisehlakalo. Ake sizwe imbono kamnumzana Mafasibanda.
Ungabona besithi bayama bona bayahamba asisazi ke ukuthi kathesi kuzathwani ngoba edilogwe besala besithi bona abathandi nyami oJoseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe. Lanamuhla lokhu bedefend amanyala wonala kusasa bangavele bambone sedliwe Mnangagwa bazadefend omunye ngabantu abaphonga ukukhwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabhula. Siyamangala abantu besintwini abafana nalo babu Joseph Chuma ozasapota yonke into nomimbi enefundile zisithi njalo ngomntana umntana nomfundisi. UChuma wayebamba abantu bakaNkulunkulu abadala bayatsho bathi makaza izizali. Lokhu laye uChuma ufanele ukukhondeme lo babu Gawule umfowethu bafanele bakukhondeme. Uma bengabantu sibili bahle ba resign kuzanu PF laba majaha uJoseph Juma litobili zikawule isobo zami ni abacela sibili through studio 7 uta hai abarizaini babuye bantu ni mobile abakukuluma nsuku zonke ku studio 7 kuzondisa abantu kodwa bona laba bahlala khona every 50 meters njengogawule lamangcwaba echolocho ayenziwa ngumqashi 50 meters ilingcwaba lingcwaba kodwa wabona abantu besenze nje isobo zami kawule tochuma chiyanini lokhu sokuyangisa siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo LCCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma oqanjwe nguMafasibanda sambuza ukuthi uthini ngembono le.
Uyadanisa kakhulu ukuzwa indoda engihlonipha kakhulu kakhulu nje ekhuluma into ezinjalo mayelana ngami njalo futhi mayelana nalangephathi yethu iZANU-PF. Ujaha usebenzi lo obelumonakala wendlu kuyinto ebuhlungu kakhulu okunye ngokuthi thina lathi kuZANU-PF siyamzwela ubuhlungu njengesizalwane salapha eZimbabwe ngaleso senzakalo njalo futhi kulesi fiso sokuthi abacwayisisayo amapholisa bacwayisise kuhle kutholakala ukubana lowo mlilo uvele ngapi kutheni uhambe njani angazi why abantu befuna ukuhlala begijimela ukuthi bona ngoba lento eyonakeleyo bahle beygcone kuZANU-PF bese ngathiwa yithi esiyabe senze leso senzo ngoba ungazibuza ukuthi bona kuyini ivalue kaSabeth yithi esingayenza ukuthi bona size simbhombe kumbe simtshisele indlu kuyini oqathekile kakhulu ukudlula okwababa uMafa enjiyana okudlula okwababa uJamisa enjiyana okudlula okwababa uTendayibithi enjiyana okudlula okwamama uThokozani Khuphe enjiyana ngabaqamba bonke bebaningi size siyotshisela yena sitshiye laba sibili ukuthi bona yibo sibili abangathi mhlawumbe bayazama ukunikinisa ibandla kodwa ngenxa yokuthi thina we are very democratic bazihambela bekhululekile bangena emizini bekhambela bekhululekile sesingathi selani pho umuzi kaSabeth. Lokho kufuna ukuthi sibe sober about it singakavula umlomo sikhangelisise sidinge abamele becwayisise sibakwenze khonokho abomthetho phela kuphume impumela ezwakalayo lebambekayo ukuthi kuyini okwenzekeleyo njalo kwenziwe ngazisathobani ngoba kuningi okungayenzakala la. You can put ama theories abe maningi ungathi mhlawumbe ngokuzibani banothe kumbe ngokuzibani banothe kodwa into eqhathekileyo asitholeni ukubana kuyini kahle kahle okwenzakeleyo kujaha lo ngoba siyonto esiyikhwabithayo thina kuZANU-PF asiyobandla elikhwabitha udlakela. We don't do that. Yebo bengaba khona abanye abantu abangakwenza khonokho becatheke ngaphansi kwebizo leZANU-PF just as much as bekhona abakwenzayo even la ku-MDC kade sesiyi-TCC kodwa kangibona ukuthi i-TCC layo iyaphawula ukuthi abantu kabahambe beyenza udlame kodwa kuyatholakala ukuthi abanye abantu kwapha bengakwenza khonokho akungabi-ke yinto edifina i-TCC ngenxa yokuthi kona uMafa yedwa sedobha isitina wajika ijela akumelanga kube njalo kumele uMafa azithwalele isiphambano sakhe njengoMafa hhathi ubana kugconwe ibandla lakhe LCCC lapho abe ekhona khona lokho okuningi okunye ongabe ukukhulunywa umunye lomunye ulemvumo yokuthi akhulume umbono wakhe kodwa njengoba ngitshilo mina thina njengebandla leZANU-PF asivumalani lolo dlame yikubona abakhokheli bethu kusukela kupresident kusiya kubasekeli bakhe kusiya kunational chairman kusiya kusecretary for administration wabumpofu bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lo dlame asifuni abantu abahlukuluzwayo abantu kabancinwe kuhle bekhonyiswe kuhle xa sifuna amavoti.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwembadalo yayo okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eRural Communities Empowerment Trust, uthi ukuvinjwa kwezimota ezingayisizo zenkampani yeZupco ukuthi zisebenze kubangela ukuthi izakhamizi zehluleke ukufinyelela indawo eziqakathekileyo ezifana lenkamba zamapholisa, izibhedlela, lamahofisi kahulumende. UNdlovu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isixoxisane leziphathamandla ezibona ngalolu daba ukuze kulungisiswe lolu hlupho.
Okokuqala vele ukuthi oziko kabakho emakhaya kakhulu uyafumana ukuthi indawo enjengelupane uyabe isuka elupane enta edolobheni isiya endaweni ezinjengabojotholo lapho kuhambeka khona kulo mgwaqo o-right khona kulethara kuthi lapho kule mgwaqo enzima engahambekiyo kwavele kabazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu. Kungakho-ke abantu sebethembe izimota zabantu nje ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu oziukhobazeleka bakho. Kukanti lakhona apho khona ekuhamba khona edotsholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengelamali.
Laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu?
Bayathwala bekwenza becatsha. Bangabantu abahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise alomthetho ukuthi bengababambi. Khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo bakhwezele abantu bekwazi ukuthi enye imali ngokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni.
Singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu babesiya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike?
Ibhizimusi enkulu yenzi iwa elupane edolobheni lelupane center. Kungabe ngingabantu abafuna ukuza esibhedlela, izibhedlela kazikho emakhaya izintuthwana, so abanye abantu babesiza ezibhedlela kumbe bezobona odokotela batholakala elupane center ikakhulu nasikhangele ama-private doctors abeselupane center. Bafuna ukuya ema-ofisini, kungabe kuyikuthatha ama-passport, kungabe kuyikuvakathela ama-ofisi e-social welfare kumbe ukuya emapholiseni nxa besekele ngxaki kumbe bafelwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate, ukuzothatha ama-death certificate. Konke lokhu kwenzakala edolobheni lelupane. Kungakho abantu babesuka besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo elupane. Abanye ngosomabhizimusi emakhaya babezowoda impahla zabo khonapha elupane, abanye ngabazothengisa iindida zabo eli ababezilime khona ngalo emakhaya. Imakethe ikhona lapha elupane ekho abathengisela khona. Konke khonokhu kuyabakhathaza nxa sokubuya endabeni ze-transport ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu. Kwezinye indawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo. Ufumane ukuthi umuntu uhamba umango odlula amakhilomitha ngama-30 kilometers isiya phezulu.
Babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikile?
Lalezo nqola sebesehluleka lokuthi bazimanethe emakhaya nxa ungasela amathaya, ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenga amathaya kuba nzima. Abanye bavele lezifuyo kazisekho, fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi, ngokusweleka kwamadlelo. So obademu bokudolisisa lezo nqola abanye abaselakho vele ngitsho, kodwa abalutshwana babuya ngazo izinqola, abalutshwana babuya ngawo amabhasikili. Angeke sathi bonke abantu bawenza khonokho, ikakhulu nasikhangele omama. Yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport. Balutshwana omama abadada amabhasikili.
Kuyini elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi?
Sikubambe kakhulu khona lokho, sakubamba kakhulu, sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khonapha elupane. Sibamba kakhulu idaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebeze besehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport. Sixoxe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi.
Lo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende ubikwa esithi kakalungisisi umthetho ovumela ukuthi abachayeli abangekho phansi kwenkampani ye-ZUPCO baqalise ukusebenza, njalo kufanele babhalise kumanyano wamankampani ezimoto ezithwala abantu andubana basebenze. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi ingcwethi zempilakahle zicebisa uZulu ukuthi alimuke ukuthisa kwelanga okukhona lezinsuku ngoba kungadala ingozi ezijiyeneyo. Leli phephandaba lithi imota zilakho kudubuka amavili njalo uZulu kumele anathe amanzi amaningi ngoba ilanga lilakho ukugulisa umuntu nxa enganathi amanzi ayeneleyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi igqwetha leHarare uMnumzana Phineas Ngaraba ugwetshelwe ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilithumi ngemva kokutholakala elecala lokuntshontsha imali engamadola emelika zinkulungwane ezilithumi lantathu 13,500 eyayiyimbadalo yendlu yomunye owayecele ukuthi amthengisele indlu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani bafakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela nelisethulela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso. Ngibe sendingelela kakhulu ibandla le-Yellow Movement, ibandla labantu. Ngithi sukumanini le-register ukuvota badala, thina sesa-register ngoba khayelani no-grade 7 sebebhadala malini. So izani ngabuyela 5 years zonke leyibusa badala, abantwana bafunda grade 1 to 6 behlale phansi. La matitsha abevele engasafundisi ngoba evele engahola imali yakhona ebingasathengi. Khathesi campaign yalingezelela imali zamatitsha, ikwasi zazithatha lezo mali after ama-campaign. Sebetheli bavotele, so kumele ukuthi siyifundizane 42 years lokhu ungayifundizane uPF yabungonja. Njalo le gugu rawundi yona le sikhuluma ngayo ukuze bevothe ukuthi siwuvotelele umbuso ukuphuma, ukuphuma umbuso lo. Sivoteleni ibandla elihle, ibandla labantu, ibandla le-CCC. Ngifuna ukuphendula ubabalo we-EFF leZimbabwe lo ukuzwa ngempi eyenzakale Ukraine. Usethatha izinto ze-Ukraine zefanisa le-CCC yethu, kuyafanana ngamanga ayenziwa yi-CCC. Iyathi nxa ilamarali besisithabezane bafike benza ukuthi thina sebesikhuluma iqiniso, wena president siyakuhlonipha ungupresident, ikungela sikhulumele uthanda izinto. So sicela ukuthi uhlukane lebandla le-CCC. Siyakubizela uprinti ezomtshiya ukuthi i-CCC ayikhulumi lomuntu ongenafacebook, ayikhulumi lomuntu owahluleka khona lokuvotela even ukhansili oyi-1. Siyakubizela uprinti ungazenzisa. So sicela uhloniphe ibandla le-CCC, asikhulumi imanga thina, sabe sikhuluma iqiniso, into ezenzakala live. Yikubona amapholisa akaphendula ucingo nxa u-Studio 7 sesimtshelile, ngoba kathatha ihlangothi abaphenduli la ma-meseji ukuthi beza ukuthi liqiniso ngamanga. So wena ungambelana le-CCC akusoze kukwenzuke nabantu. Ngeke ungazi ukuthi ligcwele ngaphi, kodwa ukugcwala kwenu kuyiseless, ligcwele ngomlomo kodwa lingelabantu. Hlukana lebandla le-CCC ube lesikhulumeli, ngoba ungajali ukuzikhulumela ku-Studio 7, khuluma ibandla le-CCC uzathi asikuhloniphi. Ngiyabona
sanoma Studio 7 tanisa abantu bakithi laba bemathi South, especially ematobo kwanda, bantu sebetshayele amagodi bamelela imhlanyelo ekagajomba from the government. Surely can you support your family? Ungafida abantu abakungento zokumelela sokuthi wazanika inhlanyelo, uzifide ngokumelela. I-dependence syndrome le abantu asebenayo iyayangisa kile, and this is why abantu beloke bevotela izanu ye-in ye-out. After 5 years bavotele ngakuhlala ekhaya uthi sembesengitshayile amagodi. Vele indawo yokutshaya amagodi leyana i-stone age farming le, ngakudala lokuya. Tshona ugebhana amagodi, tshona ugobile ensimini, lokuyana asondlela yakulima. Actually you guys should be crying for ama-tractor, ukuthi libe ngama-tractor if you vote the right people in there. Ukuthi wena ungathi iminyaka yonke ukuthi imelele i-government, imelele i-government yabona ingaphuma uzakwenzani? Awula plan B, ufuna ukunikwa nje inhlanyelo every year, ubulokhu ufidwa. What kind of people have we turned out to be? Ukuthi nxa singaphila ngokuthi siyabe sinikwa inhlanyelo, uthi ngimelele sibe inkalakata yendoda elomfazi nabantwana, uthi ngimelele inhlanyelo ukuthi i-government isiphuzile. Iphuzile uthi i-government contract la wothi bingunika inhlanyelo. Kanti wena nxa usiba nabantwana uthemba ukuthi i-government izabe ikusupply nenhlanyelo iminyaka yonke, wena vele awufuni ukuzithengela. That's very very bad thinking, ikakhulu coming from abantu bakithi ngaba komthwakazi abazazi ukuthi bazintandane. Singaziphilisi njalo, kuyayangisa lokhu. Liyasifaka abantu, liyasifaka, liyasehlisa ubuntu bethu. Uthona ukuthi ngimele inhlanyelo, kuyayangisa lokhu.
Studio 7 labalaleli, azi ngizwe esinye isimanga khonapha, ndalele mbuki ivimpe ngi video yangkhona abantu abagangileyo inkalakatha zabantu abayizakhamuzi babuya bezopheka phezulu kwemizi yabantu bepheka phezulu kwemizi yabantu bengabatsheli ukubatshela bethi bona bathunyelwe ngunkanyezi unkanyezi lo ngumlimu noma ngumuntu into abangayizwe ukuthi bathunywa ngumuntu obasebenzisa ukuganga bengabantu bese bezibona ukuthi yizigangi zona ngokwazo yonke into abayenzayo besithi ngokwezani uPF lokhu enye ifeka abakwazi ukuthi izanu lonyaka iyadliwa sebeyofuna ukuthi idliwe izanu bese bedlile mbone ngani ingqondo yabi lapho hhayi asikho ukuthi baqinisile ukuthi izanu uyakwazi khonokho ufuna kuyo emahhofisi nezanu PF bayebuzwa abantu bezanu PF ukuthi yini yini elikwenzayo khonokho sizwe ngabo nxa besithi yibo ababathumayo ukuthi hambani liyethatha liyehluthuna indawo zabantu lifake labo abantu babo ababafunayo basuke edwaleni edwaleni kula bathatha amaplazi edwaleni namhla edwaleni sokutheni sebeqalisa ukubuya futhi ebhuqwini egusini ensuza futhi betshiya amaplazi abangenayo ukuze libone ukuthi shuwa shuwa abantu abadala izigange ezingaka uthithikela yesuka kibo kho eplan free sishwa yikuganga khonale ezofuna ukufunda yabo kuganga ngani bamtshaya kakhulu abafana mnaye basola abafana laba labo osamishi ngani babethe too much iziyelele zabadala lezi izithuthe ezinye ezimanisayo sebesiwonela isigawuke sidla imali zabantu sebenonile sebelemkhaba ngemali zabantu bethatha umhlabathi wethu esiwubhadalela irenti emguzathini hayi bayambhowa liyazi bayambhowa liyazi bayangibhowa liyazi
salibonani salibonani mthwakazi salibonani mthwakazi omhleli tshona njani hayi siyatshona silokudana sizwa ubuhlungu njalo ngento esiyenziwa ngabo obedimfof labo July Moro laba abathatha intuthuko yemathebheleland le-development yonke emathebheleland bayifaka ezisini zabo bahamba bayodivelophe izisu zabo lemkhaba yabo thina abantu bakomthwakazi sisehlupheka kangaka okungangokuthi yibo abantu abasithengisayo esishoneni bathi hhayi esindebeleni kurayithi akudingakali development bese bethatha leyo mali bayishirelane labangani babo abangamashona khonale ibuhlungu lento elisenza yona linabojulayi moyo labo obedimpofu kodwa lokhu elikwenzayo abantu bakomthwakazi libangcwaba bephila lisithengisa akulandaba unkulunkulu ngowethu sonke lizolitshonela lani kusasa ilanga emini libalele libekwazi ukuthi okwenza uphiri lobhanda kuyamenza lingakhohlwa khona lokhu siyalilokhu esilikhangele lihluleka lokukhulumela abantu bakomthwakazi ukuthi noma ivini ephalamende ivini 1D angeke ubazwe bekhuluma ngedevelopment yakomthwakazi kodwa bona bayadla basutha uzubuza ukuthi izipra yona lezaphu babelichiya khona lapho babelichiyela ukuthi liyesithengisa na libe selisidla lodwa lisutha lithi lina limelela imathebheleland kanti lina liyasithengisa akulandaba unkulunkulu ngowethu sonke sizohlala enhluphekweni kodwa kwelinye ilanga sizaphuma kuphela kule nhlupheko noma liyafuna kumba lifuna unkulunkulu nguyokwazi
yebo 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 studio 7 labalandeli bayo hayi okhulumayo lapha nguba kudube by bridge how bakithi ngiyadana kakhulu bengilalele manje khona manje nje namhla I think kuyabe kungumhla ka 2 or so Sunday October ngisizuka ku Belief Gawule ekhuluma Polish umnangagwa emenza umuntu omuhle umnangagwa azana kwemuhle ungathathi inyoka ungayifaka lipstick uyifaka amagcobo kanjani izali lokho inyoka umnangagwa sangake abe ngumuntu omuhle into yokuqala kumele uBelief Gawule kumele akwazi khona lokho labo labantu abanjengochuma bona bayangisa nje ukuthi abantu bakithi kuyangisa ukuthi abantu bakithi abanjengabo uBelief Gawule labo chuma tshona babe ngamapraise singers awe bantu bezanu ukwedlula abanikazi bayo bonisa phela uGawule angakhohlwa ukuthi la ngesikhathi sikaMgabe belokho beMgabe belokho bemapraise singers belokho bengamapraise singers ngendlela efanayo so akatheso umnangagwa ngasuka kungena omunye owabo wezanu bazabe sitena lo ngoyo seright lo odlulilese ayibona ukushothe vele ngokwabo asobantu abaright ubona usomela abantu babakhangele ngendlela inye ebalulekile kakhulu ngoba asobantu abakhuluma into elokuzeni eliqiniso abantu abakhuluma ukuhlabela ingoma efunwa ngolo phetheyo
ngaleso sikhathi ngoba umgabe bebemu protector na the same way eba protector umnanga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika abahlenga abawelwe ingozi bathi sebethole izidumbu zabantu abedlula ikhulu 103 ababulewe lizulu lesiphepho uHurricane Ian esigabeni seFlorida. Indawo eziningi zilokhu zilamanzi amaningi njalo kucatshangelwa ukuthi kungatholakala ezinye njalo izidumbu. Izolo umongameli Joe Biden uvakatshele kwezinye indawo ezitshaye izulu leli wathembisa ukuphathisa bonke abathintwe ingozi yezulu leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida umnumzana Tamburai Kwekwerere.
Hayi umumo usubuyele esikhathini sesensuku zonke nje hayi ilanga umumo womphakathi hayi ilanga selikhona hayi izulu alisani isidlulile iloko zeli iHurricane Ian lo hayi usedlulile njengesukwini nje hayi engadlula nje sokusala khonoko nje ukuthi sokulwisana lokulungisisa ukuthi indawo eziyabe ziphazanyiswe lizulu leli amapole amagetsi awayo izindlu ezagcwala amanzi khonoko nje yiyo nje into ejwayelekile eyenzakalayo yikho sokukhona yumsebenzi osukhona hayi kodwa yena ulokhu zenu uHurricane Ian hayi kasekho nje hayi iFlorida sesekubuyele endaweni yiko khonoko nje okwamalanga wonke.
Siyabona ukuthi izulu leli lingakani uhulumende wayexwayise abantu ukuthi basuke ezindlini lina kungani lalingasukanga ngesikhathi lisina lelizwe.
Ye ukuphuma kwabantu ukuthi khona abantu basuke endaweni baye ngapha. Into eyenzakalayo ukuthi khona kuyabe kutshengiswa laphana kulokhu zeni kuma weather forecast ukuthi iHurricane ihamba iya ngapi, iza kuya ngapi, iza chaya ngapi, laphi iza chaya kanje, laphi iza chaya kanje. Laba baseduze le lokhu zeni lo lwandle kubo Fort Myers lezinye indawo ngale. Ye hayi ngale into ziyabe zingamanga kuhle sibili ngoba nxa echaya manzi indawo ziyalokhuza kuba kubi sibili ngale kuleziyana ndawo hayi abantu nxa kuthiwa bayasuka bayasuka sibili liqiniso kodwa ke nxa usubuya ngaphezulu ngapha lapho sikhona thina kuyabe kungela ukuthi kuthiwa sukani kumbe liye ngapi liye ngapi kusokusiya ngokuthi khona lapho endaweni ohlala khona kuyabe kuyini okuzahlupha khona njengalapho mina enhlala khona into ehluphileyo ayisiyo ilokhu zeni ukutshaya kukaHurricane sibili sibili into ehluphileyo ngamanzi abebuthana ke kwase kusithi khona isidlulile yona iHurricane amanzi lawana yiwo akade sigcwala ke endaweni ezindlini endaweni and ayisiko ukuthi khona sithi iFlorida yonke nje kuya ngokuthi endaweni nje lapha nendaweni lapha nendaweni so ukuthi abantu basuke abantu basukume baphume endaweni kuya ngokuthi khona kuhlalwa ngapi njalo lokuthi khona nxa bekhangela ukuthi khona izachaya kanjani iHurricane yakhona la usibona ukuthi khona hayi thina lapha hayi lapha singapha singasinda ngoba khona ukuthi umuntu uphume usuke emzini endlini ayisondelula ayisondelula.
Lo ke ngumnumzana Tamrai Kwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida sona esitshawe kakhulu lizulu likaHurricane Ian. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli webandla leZANU-PF kuluhlu lwamacala okumele athethwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla leZANU-PF baphungusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.